Kusethuselela kakhulu njengabantu abezimbabwe ukubona umongameli welizwe esekigali evakatshela imuseum etshengisa ngodlame olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesitutsi ngomnyaka ka-1994 vakalesola kakhulu owenzakalayo esithi kakumelanga kwenzakale nquma njalo uphagama awenzileyo yebo kambe thina sithi isilungu kuthiwa charity begins at home. Sifake aqala lungisa eZimbabwe udinga lokhu igrawundi lalo lufike emaphethelweni kwenziwe ngendlela iRwanda eyenza ngakhona. Sithemba kade kukhuluma engakhulumi nje njengoba evakatshile wafika ebekhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangele-ke ukumbona ethendiwa ekhaya eZimbabwe ukuthi ingafika enze njani udaba lokhu igrawundi. Ludaba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emaphethelweni. Abayenza lesi senzakalo ububi lobu lababantu bahleziswe ngendlela okumele bahleziswe ngayo, kukhulisane umlota lapho kumele kuyehlisele khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe komhlalo lapho kufika emaphethelweni.
Babuchuma, nansi indaba.
Rayide, ngiyabonga kakhulu. Angazi ukubana nxa umalumami undlozethi umangele umongameli efika ku-memorial site eRwanda ukuthi omali siyabona bakuyini nxamu lesenza into elobontu yinto yokuqala leyo. Okwesibili, indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuya etafuleni bahlala phansi kwalungiswa, kungayenzwanga khona othi kona i-side show kumbe lokwana okwenzela ukuthi imbonani kumbe okwenzela ukuthi kona umuntu vele uyabe vele enenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube ne-controversy ethize. Abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olumhlungu olunjengolwe-ground olwenzekala lapha esimanje sonke sizilaminje sibe zihlobo ezathabalalayo ngesikhathi sona nesiyami. Manje thina nga udibo lwekuthi kona sile-opposition engafuni ukulungisa kodwa efuna i-grand standing ngezikhathi zonke. Ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zikababomgabe nainsurrection peace siyakwazi ukuthi udaba lwe-ground njalo ungakhulunywa vele lwamsensata vele ungazami ukukhuma udaba lolo vele kuhle kube ngokunye. Kodwa umongameli lo okhona othina buya wathi bafika sihlaleni phansi asikuvulele into loku sikukhulumeni kuhle sisikucubungule sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike nga. Ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha koBulawayo efika e-statehouse laphana emisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo izinduna abezinkolo amanye ama-social leaders kugoqela ezini ama-opposition leaders ukuthi bakethi udaba lwe-ground silubambe njani siluphethe njani.
Baba uNdlovu, nxa ngimthola kuhle lapho ubaba uChuma uthi lina njenge-opposition lidla ngodaba lwe-gugurawundi lithanda ukusola uhulumende umnankakwa lalapho kungela sidingo khona.
Umntwana owazalwa ngabo-80s usengukhulu kathesi sowakho umuzi funa lo mntana akhe laye waba labantwana. Abayenza imbonani ngibona laba abangalungisisi udaba lwe-gugurawundi sokukhwana iminyaka engama-40 kathesi. Okokuthi nga bangabantu abafisa lolu daba lulungisiswe, nga kudala lwalungisiswa, nga kusela muntu okhuluma ngalo. Okwenza sibelethu sikhuluma ngalo, abamele amalungelo kazulu bekhuluma ngalo, abazombusazwe bekhuluma ngalo, ukuthi alukalungisiswa. Kodwa kuludaba olulokhe lumqoka alukalungisiswa. Yikho nyalwane ngisa ngabantu abakhulu ukukhuluma ngalo. Kulo mhlanganiso esisebhodi likazulu ezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba. Bahamba bafaka bakwakha ngale bhalade wabona uhulumende wezanu PF kamnankadwa nalo bekhala esigali wazodiliza amaplagi lana ababewayakhile. So olembonani ngubani bephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayibo ababulala abantu sekune-40 years lokho kungakulungisisa.
Babachuma ngamafitshane akuyiphetha
njengoba ngithilo mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho. Sukela vele ubaba uNkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana sonke izaphu sibambana nezane jongo. Akukhulunywa kuhle izinto ngoba bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke. Kodwa into enhle ukuthi kona just because into ayizange yenze kuhle emuva akusakho ukuthi masabela ngenze kuhle namhlanje. So yikho bese sibona abasizizi better match than never. Yikho engikushoyo mina bona ukulandela lo mutsha okhokhelwa ngubaba uMandaza usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni.